okuthuthukayo ubuyanga ukudubeka kwabantu iqiniso lelo ngakho lokho okuthiwe ngumongameli asithi thina ubezama nje laye njengomuntu omdala kodwa eqinisweni izinto ziyazisiba zimbi ngamandla ngoba abantu kabalamali hamba ubuthatha abantu abalithumi ubakhuthuze ungaba nenhlalo okwesikhathi ukutholayo $2 ngibuye kumuntu engesadat yeyani inceda bani isadat yakhona leyo ngabi kwakhona kuyathathwa izimali zelizwe sibona ukuthiwa amabhasi ngabazwabona adlula abeyihlala izinto ezethiwa emashini imigwaqo ekuleyo ndawo nezindaba zahlala kuzo abantu behlala emkhukhwini kuyathi kungaphela insuku ezimbili 16, 17, 18 kuyabuya ngabi khona lokhu kusaso sikhathi sokukhuma ngemihlangano isikhathi sokulungisa lokuphakamisa impilo zabantu phakathi kwendlala engaka njengoba nezulu lingenani isadathi ngiyabo bona ababusabisanathi amakofi lamatiye ngabuyekeni ukudlalwa ngabantu
umongameli Mnangagwa uphinde waphatha udaba lwegogorawundi eChayila induna iHlombe ungathini ngalolu daba njengoba sibona ukuthi iningi liyasola
ngomunye wabo nabo lami abaswelayo ngake ngakhuluma ngaye-ke nje iminyaka le ngathi yedlule udaba lombhutazo wegogorawundi ayisilo lwezinduna mina lapha-ke sengikhuluma njengomuntu owashaywa yiyo i-5 brigade leyo yaphosa yangibulala elupane kangiboni ukuthi izinduna zizakhulumani ngayo ngoba izinduna lezi ezifana lezisebenzi zikahulumente udaba lwegogorawundi olombhuqazwe belufuna ukuthi luphathwe ngabantu abazimeleyo bodwa sengitsho mhlawumbe nosihlalo wayo abe ngumuntu ovela ngaphandle kwelizwe lokungesimo esili-independent commission akula lutho izinduna ezalukhuluma ezinye zakhona zizelwa izolo umbhuqazwe sowedlule kazazi lutho azibonanga lutho lanabo kuthiwa bakhulume ngabo abafayo kabazange bababone ngoba babengakazalwa eqinisweni indaba yebhukrawundi akula lapho eyakhona siyabeloko sibhodisana leli duli leziqindi asoze lulungiswe izinduna udaba lolu kumele lulungiswe ngabantu abazimeleyo abangelani lohulumende kanti vele khona kwakwavela ngaphi ukuthi umuntu akuhlukuluze abe seze ukuthi hhayi sorry wahlukuluzeka angithi uyabona ukuthi uhulumende yena lokhona nguye wayekhona abantu besifa uhulumende asoze azikhangelena azeathi ngokuthoba kulimaza abeyethe okuthoba akusebenzi njalo nilalaba abathi into egugurawundi ingaza-ke nje thathe zinduna kuyaphanana nje lokuthi uziphatheleni amaqhubulu mele sifuna iqembu elizimelele independent commission and libe liqembu eligoqela abantu abavela kwezindawo an international commission.